Inyanga edluleyo ibingeyo kunanza eminyaka eyisikhombisa kwaba lesihlakalo sokuhlaselwa komuzi weGauta kweleSyria ngezikhali ezilichefu zama-chemical weapons. Mhlaka 21 Ncwabakazi 2013, uhulumende kaBashar al-Assad wafafaza umoya wegas emizini yedolobho leDamascus khumbula ukubulawa okwayenziwa abantu abaseSyria ngamasotsha kahulumende kaBashar al-Assad lapho okwabulawa abantu abayinkulungwane lamakhulu amane 1400 iningi labo kungabantwana kusetshenziswa umuthi ohitshayo owesarin njengendlela yokukhumbula impilo zabantu abalahlekelwa ngomphefumulo ngalesi sikhathi. Elemelika selifake abantu abayisithupha 6 abasekela uhulumende ka-Assad abakubutho labancedisa ngemali kuluhlu lwezijeziso. Omunye walabo obekwe kuloluhlu nguYasar Ibrahim kusetshenziswa isiqondiso ese-Executive Order 13894. U-Ibrahim ufakwe kuluhlu lwesijeziso ngenxa yomsebenzi wakhe wokuphazamisa ubudlelwano obukhona phakathi kweleSyria lamanye amazwe. U-Ibrahim usebenzise inkohlakalo ukuthuthukisa u-Assad ngesikhathi sinye izalane zeSyria ziphela ukufa zibulawa ikuswela ukudla lemithi yokuzelapha. Elemelika lilandela isiqondiso sinye se-Executive Order 13894 lifake inkokheli embalwa yebutho lakweleSyria phansi kwezijeziso ngokuphatheka kwabo ekuphambaniseni imizamo yokukhumisana umlotha lumiswe udlakela olwenzakala kulowo mhlubulo. Phansi kweziqondiso zebutho ezemelika ze-National Defense Forces, umkhokheli webutho uFadil Saik esigabeni sesine se-42nd Brigade kufakwe uBrigadier General Gates Dalla. Kuziqondiso zemelika ze-Tiger Forces kuphinde kwafakwa umkhokheli weviyo le-Haider uSamer Ismail. Inkokheli yebutho leyi yiyo ekhona manje iqondisa izihlakalo zokubulawa kwabantwana kweleSyria emizini ehlala abantu enjengeGauta kusetshenziswa amabhomba lezikhali ezilichefu, utsho unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State Mike Pompeo. USecretary of State Pompeo uphinde wathi inkokheli yebutho le isihle yabhidliza izifungo zokungena kubutho sokuvikela lokulondoloza impi yezalane zelizwe. Kusukela ngoNhlangula 2020 kusiyafika ilanga lanamuhla, elemelika selifake abantu abedlula amachumi amahlanu lanhlanu 55 kuluhlu lwezijeziso ngoba kuyibo abaqoqa izehlakalo zocuku oluqondiswe ebantwini makhaza ngu-Assad zokuncindezela abantu ba. Ebhala enkundleni yokuxhumana e-Twitter, uSecretary of State Pompeo uthe izijeziso lezi ezintsha zifakwe njengesikhumbuzo sokubulawa mahlayana ngocuku kwabantu beGauta eminyakeni eyisikhombisa edluleyo. Uphinde wathi kasisoze sime ukuqhubekela phambili sifuqa ukuthi kube lokuthula kweleSyria, njalo bonke abadala amacala wokuhlukumeza lokubulala abantu abangela cala bathonisiswe lawo macala.